Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali yokuthi kancelile kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi ndiyenzani ngemali.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kwamaward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezidakathini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende. Ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is. We have a specifically for one, but the city council is here to have a budget. The city council is going to have a meeting in the informal sector.
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo i-city council ma esithethe imali liyana ikuhlonensile ama-tesis siyathola konke ama-level onke lafana bayisebenzisa njani iyepindle ye-city council and ngobani okufuze beyihoda accounted because imali yana ngeyabo. Yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama vendors ukuthi kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zokuthi kancelile kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% building fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngukhansili, kulilungelo labo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukhansili wabo le-committee that is responsible ukuthi elikenzani nge-3% retention njalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi yenze ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zama-levy, liyenzani kahle kahle ku-council, ngento ngemali eli-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well-equipped ma sesiyalobha besiyadvocate for ama-rights abo when it comes to public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe beyetraina abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebelolwazi kuzaba lula ukuthi even ma i-city council i-allocate imali, athi imali leyo yokuthi siyakhela ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending days labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethi ubhajethi yasenza yalokho alokho alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe u-point of knowledge when they are going to ask questions ku-city council. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo, then i-city council ingathi
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo leyawubona umahluko?
So luqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngazi uhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department yana is very important njalo futhi iyenza abantu bebe lama infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumani lapha ne-complex kule ndawo eyavulwayo. It's all due to ukuthi ikhathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madawudawu Shabalala, umshiza wezintombiza kushabalala uMagidazi Ntombi sempedeni uGidazi eyedlulayo etholothe lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakodwa wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitele ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kuba phuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthi ke liyabe lomcimbi omkhulu, akusitele ngomcimbi loza.
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselele ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ndobhengwela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi balalingayo abafunga bathi angeke amwela umzinga ngomwela amakhanda amadoda. Uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo siye emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eseTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Yeah, wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani. Elongo ungumuntu wakumthwakazi, ungumuntu ngaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa. Konke lezi vakathi ziyavunyelwa, wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi, phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule, sivayelisane kahle. Sesiye emakhaya.
Yokuqatheka kangalani konoko?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemsebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamela. Khe sibuya lapho kwaba le month cultural event eyayenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisa. Khe sibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Khe sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho ngiyavulaii lendlovukazi umathebe laphoyani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbule bebonga yonke le msebenzi bebonga amathonga abakhokheleleyo. Zange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana naboSwaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kulo.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalala ongajola kusasa. Ye, lokhe ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa ngumntwana wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ngelamanye amasibayawagcina masibausenzi
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase-Efeso 6 chapter ka 6 verse ka 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya kutshoni uNkulunkulu wamdalelani. Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safunda sifundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe, wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, uyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayesebenza kiyo. Esesebenze kiyo-ke kwasekubuya-ke u-Eve, u-Adam wasekholisa wathi hhayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lwamabhambo lwami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulala lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba hlukule ukuze abantwana ababambe ngokubahlukuluza, kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokubamazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyazidingela abantu emakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu oba ngubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sansuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli, uncedisa wena. Awumelanga lo msebenzi uchiyele umama, uNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela laba abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda alisize, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni savo endaweni ezibalisa igonye, Nkayi Center, Kwelutshena, Nyaje, ezitolo zemateni, Khomayanga, lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi yinkayi festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Ufuzani ungumsekeli kamgcini sihlalo wenkayi festival, njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo.
Ngiyabonga uThuzani ekhaya ngivela eMakhasane enkazi sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawa mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 umcimbi wethu kahle kahle ngisho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhuka lo muntu sinyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi press so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi center sisuke lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyake sisuke enyake siye ematene from matene siye eKhomayanga from Khomayanga siyoyivala sesisemphumele njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi ento ayibaningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezigakadeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezidizileyo siyabona namadrugs angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenamagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondweni yabo
Sasha ukhulume ngathi abanye abafuna ukulixhasa babhadale lapha imali ngiyani imali le njalo line libuqoqayo lincediswa mbane lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
all right umbuzo omuhle lo dadwethu imali le esiqoqayo laba basijoyinayo icover isound some 15 ezidlala lapha engakwazi ukuthi ibangela abantu umsindo lapho bangafika kuyazi siyakufayifanele proper sound mangayibeka ngaleyo nsindo isound ethe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali uhavard ukudla kwesindi yonke leyo mfred i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isamba nasika ngoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe ngamagida ngoma abe mathathu okanye babe yi-3 4 bonke bakhavathukho kokona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
yebogi abantu abazolilalela bona bayabhadala yini injalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomcimbi ungaphakathi
njengoba singabantu esifika khashana napha mostly abaningi base South Africa bakhona bakokulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkayi kuyacela esikhwameni so abangenayo I'm
abantwana ngamadola then abadala ngamadola.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba abantu bekuthakazelele kakhulu njalo abanye abasiyenza engathi imibono.
Nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozalila ngizonika okuyiflexi ebekele ukuthi naye kwelakhisayide uchiliziya also giving back ngathi phika laphana kuba khona kwethu nabantu bababanile ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise. Ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami enkayi esenta
kubaculike
kubaculi laba abasabelileyo ngingase ngikhohlwa laphana. Originally nayo izoba khona iyachasa nayo kusakela isanda ngaphana ne-transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomayana. Abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana, Colin Moyo, Ntombi Yabelungu. Ngibiza ngumaphotho bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuzofike up to 22. Nganxusa abantu bakithi ukuthi cela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani sicela basupport kazi nala eduze phambi kokuthi baye khathahle ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besiqhaze khona sizosebenzisana nabo.
Lowo ngubheki Fuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. ungabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi osithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.